ngilandela abezindaba lapha eSouth Africa kukhanya bakhona abeZimbabwe abakhethiweyo emgodini. Sizwe kuthiwa bakhona ababili asebethunyelwe ekhaya, kodwa kulesiqiniseko lakho ukudiphothwa. Abanye kubasezandleni zamapholisa abakhethiweyo. Asikezwa ukuthi abadlule emhlabeni bangaki abangabeZimbabwe. Uhlupho yikuthi thina kanye siyefika mathupha kuleyo mayini lapho kulomonakalo khona. Kodwa nxa silandela kuhle abezindaba bayakufakaza ukuthi bakhona abeZimbabwe abaphakathi emgodini, abanye asebekhitshiwe, abanye abalokhu bephakathi emgodini abangaphumi. Kodwa-ke thina asilalo inani ukuthi izalwane zaseZimbabwe ezingabe ziphakathi emgodini ezingakaphumi zingaki, njalo futhi lokuthi ezile emhlabeni zingaki. Okunye okusihluphayo yikuthi kasikatholi imuli zalabo abasemgodini. Kakufanani lalokhuyana okwake kwenzakala ngo-2016 eJohannesburg, laba bengena emgodini ngoba izihlobo sakhulumisana nabo. So izihlobo zabo, imuli zabo sazisazi ukuthi abantu abaphakathi bangaki ngoba sasisebenza ngemuli zabo. Okwakhathesi kunzima ngoba kasikatholi ukuthi imuli zabo ngobani. Wenza ukuthi kube lula lathi ukuthi sizame ukuncedisa lapho esincedisa khona. Kodwa sidakwazi ukuthi iofisi leZimbabwe iconsulate ikhona ngale lalo liyazama ukuthi lincedise.
Yes, ngathi-ke ngazi ukhangele kuyini okwenza sibula abantu laba baye emgodini khona ngale labadabuke Zimbabwe.
Baningi abantu beZimbabwe laba abavelele eSotho leMozambique abangena emgodini. Asiwo wodwa umgodi lo, imgodi eminingi khona ngale Northwest, eMpumalanga province, eHauteng province ikho futhi lapho kunabantu abaningi khona. Abantu bazama ukuziphilisa ngokungena emgodini ngokuswelakala kwamathuba emsebenzi. Yikho sibona kule ndawo eziningi lapho abantu asebezama ukuthi bavuselele izimayini ezazikhona ngokuza ukuthi bazidingele imali phansi emgodini. Uhlupho-ke ukuthi kuyingozi ukungena emgodini ngoba kazikho into zokuphepha nxa abantu bephakathi emgodini. Sale sizwa futhi langezimpi eziba khona phakathi nxa besemgodini. Izimpi lezo sebesilwa ngobuzwe ukuthi wena ungaliphi ilizwe, wena ungaliphi ilizwe.